baqala besithi no ngemva kwekhisimusi amafutha yabo esegcwele. Sababiza sathi hayi ikhisimusi sidlule amafutha kakagcwele. Bathi hayi sinama-credit notes so sesibhadile amafutha agcwele. Right, ayaba khona mina ngemva kwe-2 weeks belokhu betshinde. Kathesi nje besibabizile nje besitshela ngokunye ongama-stories ongazwakaliyo. Kunokubiza lo mutsha mhlawumbe ngasitshela iqiniso. Biza omutsha lo governor sithi hawu kathi isithembiso sakho phela wawuthe wena. Kabe sokuminjani so yike siza kuyenza kathesi then sifuna ukuthi kathesi singene sibonisise ukuthi kathi kakhulu kuyini imilo kwenzakala phakathi kwefuel
uhlupho lona lolo lwe-fuel le-electricity lukhathaza njani abantu ezigabeni zenu
abantu bayahawula kathesi nje ukufonela bese bekukuyuza ma ukudinga amafutha kathi hayi kule petrol idiesel akula esukwini lezi ezidlule bekungathi ungabhodabhoda edrobheni ungathola nje lapha kathi sakusela abantu nje sibetshona beselayi and akula hope lokuthi yabuya nona amagezi asakwazi besetshile ezi nje basitshele ukuthi sebele 2 weeks kungela amagezi hayi into zonke akulo kuhambayo sokuhayi kathi sokuhayi sokudlulisa amalawulo
lokuthi manje le ndaweni ezinjengebhinga amadolobha amancane lawo balohlupho olufanayo yini
okusinceda ngale ukuthi abantu balutshwana ngathi asila industry ning so nala esiyabe siwabila ngathi aphosekwane kodwa kucitha kulobu kukhona lakho kucitha kulobu kukhona so ukuhlupheka kukhona lokhu vele ububi bakhona amagetsi engahamba la manzi akusela ngoba konke kanti kusebenza ngamagetsi so siyabe sesilodubolo indiwo ezimbili la
ngingabiza umphathintambo omutsha kuyini kahle kahle lifuna ukumbuza khona
sifuna besinike exactly iplan yabo ngoba abantu laba lakuqeda lawa sisafuna umsebenzi then sifuna ukuthi sizame ukudingisisa ukuthi kathi vele kuyini kahle kahle okwenzakala ey'ntweni zamafutha because uyabona ukuthi sesingathi sesikucabangele ukuthi hayi kukhanya kulabantu abadlayo la kathi kungaba lodubolo ungapheliyeli izweni kungaba njani khonoko sifuna ukudingisisa ukuthi kathi vele umnikazi wamagaraji mbali kuhamba njani vele banikana njani izimali because akusakhanyi ureserve bank la ukhuluma okwakhe laba bantu laba ngathi baku-industry bakabakhuluma okwabo akula kuvumelana
sakhuluma lo mnumzana Joram Gomboko wathi uhulumente uthole i-50 million kuyabe uhamba njani kufika kube le ngxaki ngakhe
bakhuluma ngezikweleti ama-arrangements ama-credit arrangements izikweleti eziyabe zilungisa ukuthi hhayi wena bank akusibhadalela amafutha athize sizaphela some kind of assurance yokuthi hhayi ungasinika imali yakho sizakubhadala manje amabhenki wafuna imali la ma-suppliers efier afuna imali aselathemba la madoda la akhuluma ngama-15 million ngoba sesikuzweka ningi khonoko but akula mehluko esibonayo kathi yona nxa imali sibhadele kungathatha 20 years siloku silayina anti uyabhadala namthi ifuel emini ngoba kathesi basitshele ukuthi vele ifuel ikhona ayisekho ekuma-storage tanks emasasa ngale so awusafanelanga ukuthi kube ngoba asofiele ukuthi izapompwa ivele iferuka ngoba already iphakathi kwelizwe yikubhadala nje same khonapho sikhathi siyiphuma ifuel ingene ematankini
yela nxa sokulo mphathintambo omutsha libona ingani uhlupho lolu luzaba ngcono yini
aziboni ukuthi ungatshintsha abantu ozetshintsha abayi-10-20 number ngoba as long as lizwe lingelamali i-government is buying fuel ngama-usa right thina isithengi sele ngapha ama-filling stations singama-bond not ama-bond lana awathengi ifuel sebeyangena futhi bedinga ama-usa la ukuthi bethenge ifuel futhi anti yabona ukuthi udubola kwani ukhonapho as long as sithengi ifuel ngama-usa sithengisa ngama-bond sesiyathatha ama-bond singene ku-black market liyadinga ama-usa ona ku-black market la imali yakho layisatholakali so yi-challenge esilayo as long as into zethu zemali imanitary policy lokuyilahlekile le fuel yabilahlekile.